Abanye abathandabuza okungenziwa ngamabandla aphikisayo ekususeni ibandla leZANU-PF embusweni bathi kungeke kwenzakale lokhu kuze kulungiswe indlela iZimbabwe Electoral Commission eqhuba ngayo umsebenzi. Umnumzana Michael Ndiweni ocubungula ezombusazwe ezimele uthi uhulumende kukhanya ezibambe kunhlangothi eziningi okwenza kube nzima ukuthi ibandla leZANU-PF lisuswe esikhundleni.
Ama lokhu esithi ngama-sithi ngesikhiwa ngama-ideological institutions lamanye nje ama esithi ngama-state apparatus kuba nzima ukuthi asebenze enze umsebenzi wawo. Ngokunjalo kuzabe kulobu nzima kakhulu. Okudingakalayo ukuthi abantu beZimbabwe batshintshe indlela abaziphatha ngayo. Okokuqala singathi i-value system kayikho vele eZimbabwe.
Undiweni uthi okunye okwenza kube nzima ukususa iZANU-PF embusweni ukuthi abalandeli bamabandla aphikisayo badle phana okumangalisayo.
Singakhangela across even ama-opposition parties nalawa abakwenza internally bayachayana bayalwa futhi bodwa ingani yi-culture nje yodlwangudlwangu eyenziwayo. So besoku-translator into esikubonayo ku-state. So ngomnakano wami ngicabanga ukuthi dingala ukuthi kube lokutshintsha okuthize. Ngathi yi-culture yamaZimbabweans avela njalo ayathanda ukulo. Khangela kwenzakele kubothokozani khuphe bemjikijela ngamatshe betshaya imoto yakhe. Khangela kwenza kalthokozani khuphe ebekhona libhoyela kungcwatshwa uMogeni. Khangela kwenzakele kumangoma khangela kwenzakala kumaduku. Khangela kwenzakalayo emalangeni i-culture nje yobudlwangudlwangu. So ukhetho vele even xa lusenziwa phakathi kumabandla wona ngokwawo kuyaliwa kuyatshayana ngamampama kuyathethiswana ebulenjini nje i-violence ukhetho angeze luhambe kuhle nxa abantu vele belo mkhuba omubi wokulo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Sipho Ngulube ocubungula ezombusazwe ezimele.
Thina sibe kusiku 99-2000 a strong MDC abantu kuground befuna ukuyikhipha iZANU ngoku. Manje abantu they are not strong as it is. Abantu ba-divided, abantu bangakwazi ukuthi baphila kuyiphi ground. Khathesi abantu sekulabantu abebe-aligned abayi-young people ababelieve ukuthi iZANU is working. 2099-2000 besifuna ukuyikhipha iZANU, besiyikhiphile in fact iZANU. Kodwa ikhona lanamhla. Ngithi mina babuye kimi nxa uNkulunkulu esiphilisa 10-15 years. iZANU izaphuma but not in our life generation. Izaphuma kumbe sokungabazukulu bethu. Ngoba ncebayo sebetshintsha istrategy. Thina ngendlela yonke sidlephana ngayo. Lobali mathebelele mthokazi yona lesifisa ukuthi beyiyo. Ayilanditshwa i-council elilodwa. Ngitsho into abandula kithi emancane. Lala-council. Ayi-council umuntu omele iwadi.
Kodwa umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance, uthi iZANU-PF izaphuma embusweni ifuna kumbe ingafuni.
Lapho engihamba khona mina sithola ukuthi abantu bazimisele kulesi sikhathi ukuthi benze lokho okwenziwe kwele Zambia, bavote ngobuningi babo, njalo bathi bake baphume ekuhlukuluzweni yiZANU. Abantu nxa sihamba lapha sike senze i-research Ngulube, sithola ukuthi abantu nxa sihamba lapha bathi hayi sesisazi ukuthi iZANU yenza njani, iyabuya izotshaya abantu kodwa ibisisithi lisivotele. Abantu bathi mina ungangitshaya ngivele sengisiyadinga abanye abangu-2 ukuthi ngivote ngoba ngenzela ukuthi sokulandela ukhetho oluzayo after 5 years iZANU yabe singasekho ingangitshayi futhi. Abantu sebesithi ukulungisa udaba lokutshaywa iZANU yikuyikhipha.
Sekulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023 eZimbabwe, amabandla aphikisayo kukhanya engani kawathathi isinqumo sokusebenza ndawonye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingukhiphi Stube.